umqondisi we-Operation of Hope, uDokotela Jennifer Moore, ubike ukuba kulequla labodokotela labongi abavela eMelika lakwamanye amazwe aze labo ukuzoqhuba lomsebenzi abawuqala eZimbabwe ngomnyaka ka-2006 eHarare bazoqala lakoBulawayo ngoba benanzelela ukuba abantu bahamba umango omude ukuyohlinzwa eHarare. UMatron Sibusisiwe Faith Ndlovu, isikhulumi sesibhedlela seMpilo Central Hospital, uthi ngomgqibelo bahlole abantu abedlula amashumi ayisikhombisa, kodwa phakathi wabo abangamashumi amathathu lasikhombisa yibo abazahlinzwa ngoba abe-Operation of Hope bazaba koBulawayo okwensuku ezinhlanu kuphela.
Silezethekeli abavela e-America lakwamanye amazwe phesheya kolwandle ababuye ukuzonceda ama-patients abazelwe bele ndebe engahlangananga lemlonyeni phezulu lapho esithi yi-palate okuyabe bezelwe kungazange kuhlangane, yibo abazoba-operator bebancedisa ukuthi bavale kuvaleke ukwenzela ukuthi banelise ukubana bakhulume kuhle badle kuhle bengahitshi. Sikhangelele ukuthi u-operator ama-patients afika 36.
UMatron Ndlovu uthi bona njengesibhedlela abenelisi ukuhlinza abalendebe kunye lezilakalaka ezidabukileyo ngoba kunendleko enkulu engeneliswa liningi.
Ukhona omunye umama onguye owenze inamba yaba yangathi yehla kancane ngoba yena udinga ukuthi a-operate ilanga lonke. Ngiyabona kuzafikela ekuseni kuze kube sentambama ngoba lumama gala makhala amakhala kawakho wonke so bazawubencedisana odokotela abahlinzayo bebabili ukuthi balinise ikhala libuyele endaweni yalo akwanisi ukuthi aphefumule laye ela makhala njengabanye.
Unkosikazi Anastasia Gumbo osuka eLupane eDandanda uthe umzukulu wakhe uNatasha Moyo wazalwa elalesi simo.
So iproblem kade layo waqala walungiswa phezulu, wayedabukile phezulu la wazalwa enjalo. So kwasala phakathi la namhla kade bezovala phakathi la ukuthi abantu laba baloncedo olungumangalisileyo. So nangiphelela eLupane eDandanda komthenjwa village isikolo yisefula.
Kuthi unkosikazi Silethubuhle Mkandla osuka elokitshini leNketha koBulawayo yena uthi indodana yakhe uAndisa Nyoni uhlinzwe umlomo nyakenye, namhlanje uhlanganisiwe ngaphakathi komlomo.
Kuqala waye-operethwe i-cleft lip, khathesi bamlokuze bam-operethwe i-cleft palate. Uhlelo lolu luhle kuthiwa bangenamali ngoba luyasinceda kakhulu, athe sinhlalo sehlanganisiwe.
Uhulumende weZimbabwe bebambisana lenkampani ye-Shapes kunye lenhlanganiso ye-Rotary Club bancedisile kulolu hlelo lokuhlinza indebe lesilakalaka. Inhlanganiso ye-Operation of Hope isike yahlinza abantu emazweni abalisa iZambia, iMalawi lamanye ase-Asia, njalo inhlanganiso le inabodokotela abahlinza indebe lezilakalaka kuphela abazinikelayo kungelambadalo. Bayazihlawulela indleko zokwenza umsebenzi besuka emazweni abo okungabiza imali edlula isigidi samadola eMelika kuhlanyene lemithi. UDokotela Mo uchaze ukuba phakathi kwabantwana abangamakhulu ayisificamunwemibili lamashumi amahlanu abazala eZimbabwe ngelanga, oyedwa uzalwa elendebe kumbe isilakalaka esidabukileyo. Ethi umntwana ozalwa elalesi simo ukhula ebhekane lobunzima obugoqela ukudla nzima, ukudla kuphuma ngamakhala okugcina kubangela eminye imikhuhlane lokuhitshwa. UDokotela Mo uthi abapheleli ekuhlinzeni kuphela kodwa bayafundisa odokotela labongi beZimbabwe ngalesi simo. Uhlelo olwasungulwa nguyise uDokotela Joseph Clawson owaqala lihlanganiso. Okwamanje ubhoda lamazwe womhlaba efundisa odokotela labongi ukuthi indebe lesilakalaka esidabukileyo sihlizwa njani. ngimela umsakazo we-Studio 7 wobulawayo empilo Central Hospital, ngingunompumelelo Moyo.